ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sesibhedlela ezingasela mithi lokunye okusebenzisa.
Lapha amadokotela lawo bastrikile bakuqale beku-ghost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuka, kula mithi esuka kuma-donors.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ezivalisa ukususa izijeziso zenotho.
Kwangu waba 100 days laphana waba nakhulu kuqala okunye aphephe ngene office. So asikabi kwazi enxa kungaba yikukhuluma nje okujwayele kuyikho kwepolitiki.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Ideal Zimbabwe uMnumzana Tinashe Jonas ubotshwa esithi ufuna ukuyabopha umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebeqede izifundo ama-specialist consultant kumbe senior doctors ngesilungu sebekhalele umsebenzi besithi umsebenzi unzima kakhulu ngenxa yokusilela kwezinto zokusebenzisa esibhedlela. Odokotela bePhirenyathwa eHarare yibo asebeqale ukufaka phansi izikhali zabo. Bathi ababuyeli emsebenzini nxa umumo esibhedlela ungalungiswanga ngoba ususedlula okonakala okwakukhona ngesikhathi kuze kukhalale umsebenzi odokotela abasafundela umsebenzi nyakenye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi odokotela asebeqede izifundo bakhalale umsebenzi ngoba esikhathini esedluleyo kwandise ukukhalala odokotela abafundela umsebenzi abathiwa ngama-junior doctors ngesiNgisi. Namhla bekuselatshwa izigulane ezidinga uncedo lwesiphangiphangi abathiwa yi-emergency ngesilungu. Kwesatshelwa ukuthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela laba kuzasabalala kufinyelele amanye amadolobho. Umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi kobulawayo bebengakhalali umsebenzi odokotela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ukansela wedolobho leHarare uMnumzana Thamsanqa Hadebe ukuze sizwe umumo wesibhedlela osokubangele ukuthi odokotela bekhalale umsebenzi.
Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu akabalazimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo bastrikile baqale beku-ghost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangikhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo, abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangikhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela simi njani, ungasichazela nje ngamafitshane?
Ungaya esibhedleleni kathesi ungenamali ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayafika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo?
Abantu ye, uma ungakayi khona akungazi lutho ukuthi kuyini indlela ozabanjwa ngayo uyaphonga uhamba ngoba sisijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula kodwa ikuthi ungayafika khona ngale lawe sizibonela wethu ukuthi laba bantu akabala ncedo abanika lona siphonga uphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele uma bekutshela ukuthi siyasila mithi kuhambe uyozithengela imithi enje engakunceda kwesikhatshanyana otherwise simelele ukuthi izinto zizwa njini.
Lowo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukhansila wedolobho leHarare, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ukuze lithuthukise umnotho walo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge uRamaphosa ngokuchothoza izijezo zenotho athi ziqhubekela phambili zisinda umnotho weZimbabwe. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhuba inhlelo zokuguqula isimo esikhona kwezombusazwe kanye nakwezamabhizimisi ukwenzela ukuthi abafuna ukusungula amabhizimisi bevela kwamanye amazwe benze lokhu bechelesile.
The creation of an environment which welcomes business and investments from both local and international visitors remains high.
Ukulungisa umumo okhuthaza ukusungulwa kwamabhizimisi kanye lokuletha imali evela kwamanye amazwe kuphezulu kwenhloso zikahulumende wethu. Kwezombusazwe, uhulumende wami uzalondoloza ukuthula okuyikho okuqakathekileyo ekweneliseni inhlelo zethu. Sesiqalise uhlelo lokukhulumisana lamabandla achiyeneyo.
Kodwa uRamaphosa ubuye wakhuthaza umnangagwa ukuthi alungisise inkinga yezixotsha osomabhizimusi baphandle ukuthi bazosungula amakampani eZimbabwe. Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Thembelihle Sihwa, yena oyisifundi sezenotho ekolishini le-University of Science and Technology, othe uhlelo olufana lokubambela abankampani ingxenye yesabelo kuxotsha osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe.
Yeah, sesuzwile sibili umhlangano okade ukhona phakathi kukamongameli lo mongameli weSouth Africa uRamaphosa. Uright sibini ufuna ukuvumelana laye ngoba ukuze abantu abafuna ukuzoinvesta elizweni bebuye sibili kule mithetho eminingi abayesabayo njalo ingalungiswa maybe bengaqalisa ukubuya.
Intatheli izindaba yomsakazo weZBC unkosazana Judith Makwanya akasekho ubele iminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. UMakwanya ubhobhele esibhedlela se-Avenues ngemva kokutshaywa inhliziyo. Ubesaziwa ngokuloba indaba eziphathelane lokuhamba-hamba kwamnumzana Robert Mugabe sangumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele imuli yakomakwanya amazwi enduduzo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elincane eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uzalala esitokisini futhi lamuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Danford Halimana utshele iStudio 7 ukuthi uJonas ubotshwe izolo esendleleni esithi uya ehofisini kaMnangagwa ukuyambopha kanye labasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohate lomnumzana Constantino Chiwenga. Wengeze wathi uJonas ubotshelwe icala lokuthuka umnangagwa emazweni agoqela awethula emsakazweni we-SABC nyakenye. Uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukubotshwa kwakhe kuza ngemva kokubotshwa komunye njalo esilisa obikwa watshela umsekeli weZANU-PF wayegqoke isikipa esilomfanekiso kamnangagwa ukuthi kamthandi umongameli. Umthetho wokubopha abantu abachothoza umongameli lo wawusetshenziswa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli ngenkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo engcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Uzacabanga ukuthi Mnangagwa wadengela embusweni laphana, wathi yena seletha okutsha uzalalela abantu, abantu bamele bebele inkululeko yokuthi bekhulume abakufunayo. Kwahlala isikhathi-ke abantu bengabothwa ngokuthethisa umongameli welizwe, but sibona sebeqalisile njalo ukwenza khona ukuthi abantu babothwa ukuthi akuthethisa umongameli welizwe. So kuyasidengisa sobala ukuthi kulutshwana kakhulu okutshintshile nxa vele kukhona, ngoba isikhathi esiningi uhulumende kaMnangagwa uyakhuluma ukuthi sentshintshile kasayenzela lokho, but bephinde benze khona okwakusenziwa ngomgabe, ngoba ngesikhathi sakamgabe abantu abaningi babothwa bebothelwa-ke ukuthethisa umgabe.
Abanye babo uNdebele bengathi kumele kube le migomo kodwa khonapho, ngoba bakhona abanye abathukayo mpela abathethisayo okungelanhlonipho phakathi. Ungathini ngalokho?
Kule esikhiweni okuthiwa yi-thin line phakathi kokuthi kuthiwa umuntu uthethisiwe njengomongameli lokuthi uninga amalungelo okuthi bekhuluma abakufunayo, but isikhathi esiningi uzathukuthi abantu babotshele ukuthi kuthiwa umuntu uthe uzonda uMnangagwa, umuntu uthe yilokhu nalokhu. Ngizananzela ukuthi even yena uMnangagwa wathi ngena wayisola imithetho yena leyo, wathi imithetho emele ikhitshwe, kodwa nangu-ke sebeyisebenzisa. So I think kumele sikhangele ukuthi nxa uthiwa umuntu uthethisile uyabe ethethiseni njani, la imithetho ekukhayele khona. So ukuthi kungathiwa umuntu uthethise upresidenti, bona ngani into ehluphayo, ngoba upresident is a public figure okumele kwesinye isikhathi athole nayo i-criticism.
Umthethwandaba waphezulu ngesikhathi sikaMgabe wethu la isinqumo esasisithi ukuthuka umongameli akumelanga kube lecala, kodwa ubaba uMnangagwa waphikisa leso sinqumo ngesikhathi engumphathi ntambo obona ngezemithetho. Okwamanje amagqwetha athi azabuyela njalo emthethwandaba ngodaba olufanayo. Ubona ephumelela na?
Ambona ngani balakho kakhulu ukuthi bephumelele, ngoba uzananzela ukuthi nxa umuntu engumongameli welizwe akumelanga vele ukuthi uthwele icala ukuthi uthethisiwe. And uzananzela futhi ukuthi bonke abantu abahanjiswe ekhoti mhlawumbe abafika ama-300 owakuthiwa abathethise umongameli welizwe, akula ngisho nomuntu oyedwa owagwetshwayo, bonke batshona bephuma. Bona ngani amagqwetha angahamba e-constitutional court eyi-challenge indabana leyo kule chance yokuthi bangayiwini.
Lo umnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abantu abethuka umongameli kumele bebotshwe bejeziswe.
Zwana mfowethu, into le ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu, asonto omele siqhuthe ugatsha ngayo. Singabantu abavela esintwini, siyakwazi thina ubana wonke umuntu omdala uyevele engumzali wakho. Ukusuthi wena unje ungatholakala uthethisa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye, ubujeziswa okufanayo lokuthi uthethise owakho ubaba lo mama. Ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka ku-constitution eZimbabwe. So nxa wena uzakuthi bona ahloniphane ama-rights ami lani lani lani, kodwa ungafuni ukuhlonipha ihofisi esuka ku-same constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo futhi, uyawufunda ukuthini? Namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa kona angena abe ngu-president. Sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhe ethize ukutholile ukuba umongameli isehofisi naleyana, abantu bezama upresidenti bemthuka. Kungaba yinto eqondileyo nayo naleya. And ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthi na akulunganga. Uyabona ukuthuka lokuchothozela kwana sithi ngesiNgisi criticizing yinto omele sizayo ukuthi zithiyeni.
Yebo, bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni umongameli Mnangagwa. Kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli weZANU PF obegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi umnangagwa licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuchu
le indaba okhuma ngayo yandabona ukuthi indaba specific engazi ukusuka njani ehamba njani ukuthi umuntu ezafike ekubotshweni khonapho ngoba into abona nxabana sebekhuluma unomzane bavamile velenina bafuna ukukhuluma i-one side yestory kuphela yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le two sides ngoba akula ndaba engela two sides kulekalekani isayidi leyinye isayidi so wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle kucubungule kuhle uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe ucina edlulisa amalawulo kumbe uwezela kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight ngoba mina nxangisigoli isikipa samesana ungaqasa ungichuluza njalo andilami ngomuntu ngingacina ngizonda
lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu-PF sixoxelaye ekobulawayo kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi kufe abantu abalichumi lasikhombisa kwadlengula njalo inani elifanayo labesifazana ngesikhathi yamasosha lamapholisa ekhahlameza abantu phezu kokutshengisela okwenzakale ngenyanga kazibandlela embikweni ewethule namhla inhlanganiso le ithi njalo ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende kusaqhubeka elizweni. I-Human Rights Watch ikhuthaze amazwe ayakhelane leZimbabwe ukuthi angenele kumiswe ukuhlukuluzwa kwabantu lokuthi njalo kube lophenyo phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kwabo libutho.
Yebo 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 mtsakazo omuhle mina nginguMaigobe umsakazi weStudio 7 ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo8 ntambama namhla sixoxa ngokwenziwa ngabatsha abenza imisebenzi yezandla okuthiwa ngesilungu ngama startups omunye wabo ijaha elafunde nas uFarai Musendo olenkampani elenjongo yokubutha amaplastic ewagige kuphume amafutha awe diesel lokunye okuchiyeneyo sizwa njalo ukuthi umphathi ntambo obona ngezemfundo ephakemeyo uprofessor Amon Murwira usanda ukuthi uhulumende usenikeze amakolleji amahlanu imali efika izigidi ezinhlanu eyokuthenga imitshina ezabe isetshenziswa ngabantu abafunda izifundo ezihambelana lohlelo lwemfundo ye-science, technology, engineering kanye lesamu e-mathematics. Uprofessor Murwira uthi inhlelo ezizaphuma emakolleji lawa ezifana lohlelo lukaMusendo zizasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Yini umbono wenu mayelana ngesenzo sikahulumende? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Amazwe abalisa Australia lele Singapore asemise ukusetshenziswa kwendizamtshina yohlobo lwe Boeing 737 MAX 8 kulandela ukuwa kwendizamtshina yohlobo lolu e-Ethiopian Airlines kwafa abantu abafike phose amakhulu amabili. Usomlomo wedale lesenethe lemelika unkosikazi Nancy Pelosi uthi ukuzama ukususa umongameli Donald Trump ngevoti elithiwa yi-impeachment yikuchitha isikhathi ngoba umnumzana Trump engasemuntu olesisindo. Kulandela ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lele South Africa namhla eHarare emhlanganweni wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kusobala ukuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaphumelela, ikakhulu kunhlangothi zokulima, ezokwenjiwa kwemigodi kanye lezokuvakatsha. Ukuze sizwe ukuthi ngempela kulenguquko kwezokulima na, sixoxe lomeli wemakhokhoba edale lephalamende umnumzana James Sithole okukomiti ebona ngezokulima kuleli dale njalo engowebandla le-MDC.
Kuzathatha ke isikhathi ukuze thina ephalamende thina kukomiti sikubone khonokhu ke ukuthi ngeqiniso ngeqiniso yizinto ezenzakalayo, yizinto ezihambekayo. Ngikhuluma kunje ke namhlanje besiphatheke besinquse labo sithi khona ama association kumbe abameli babalimi ikakhulu abalima igwayi ngoba siqhakathekisa igwayi ngoba igwayi yilo isilimo esiletha imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency ngoba sinazele ukuthi kathesi ubuzima obuselizweni kakhulu ikuthi siyaswela imali evela kwamanye amazwe ukuze sikwanise ukubana sithenge izinto eziqhakathekileyo ezidinga ukuthi sisetshenziswe phakathi kwelizwe esiqondana ahlanganise ipetrol amafutha okuhambisa izimota imithi yokulathwa kwabantu lokunye nje okuthiyeneyo so esikwenzileke namhlanje besibabizile lalokho okuthiwa khona itobacco i-marketing industry marketing board so besibabuza ke ukuthi bazilungiselele okungakanani ukuze sibabuze ukuthi banayo yini imali eyaneleyo ukuthi bethenge igwayi elivela ebalimini njalo bazanelisa yini ukuthi bethenge kungela kuphuza ukunika abalimi imali zabo imfanele zabo njengalokho esiyake sikuzwe ke iminyaka edlulileyo bathi bona bakhangelele ukuthi isivuno salunyaka isigwayi sizabe siphansi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi akufanelanga eleZimbabwe lithabele phezulu ngoba iParliamente yeSouth Africa isazohlolisisa lezi izivumelwano.
Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule Financial Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo eParliament zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament yeSouth Africa bayichithe. IParliament yeSouth Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi isikakhulu okuhambisana lokwamalungelo abantu. Ezinjalo so sibona engaliye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi kufanele uhulumende enanzelele ukuthi inotho yakhe ayihoqoluzwa ngamanye amazwe.
Ayisinto entsha le eyokuthi kulama-bilateral coalition. So iSouth Africa ibona njengani khona ingathuthuka ngenxa i-economy yeZimbabwe iphansi. Angiboni ukuthi nayo iSouth Africa ingafuthi i-economy yayo iwe phansi. So baye besenza ama-policies athuthukise i-economy yabo abe-South Africa at the expense of the Zimbabwean economy.
Umnumzana Sithole uthi khona kuzacaca kuhle ikomiti yakhe ingacubungula okuningi ukuthi eleZimbabwe limi ngaphi kunotho yezokulima.
Okwakathesi ngingathi mina kungaba nzima ukuthi ngithi okukhuliwe ngumongameli kuliqiniso yini kumbe kashiyo qiniso kodwa siza ke kuzavela ke ngokuya kwesikhathi kodwa ukuphume namhlanje kube sobala ke ukuthi isivuno sethu sizabe siphansi ngenxa yendlala okungani kuhle kwani kwezulu kodwa okunye ngithanda ukuthi ngikutsho futhi okwenzakaleyo ikakhulu i-TIMB leyo eyisithi khona ngesilungu yi-regulatory authority emsebenzini yokulinywa kwegwayi encwadini esasibabhalele yona sicela ukuthi bebuye bezonika lokho esithi khona ubufakazi mesithi oral evidence kukhanya babuye bengazilungiselelanga so okutsho ukuthi khona kasisatholanga futhi okuningi kibo bazaphenduka ke ngolunye usuku sebelakho konke ke okufaneleyo okungasincedisa ukuthi sithatheke izinqumo kumbe senze ama-recommendations kulabo abakhokhelayo leParliamente yonke kusiya ke ephambili.
EleZimbabwe lisanda ukulobelana izivumelwano ezifanayo leBotswana njalo umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi wachasisa ngemva kwemihlangano ukuthi imali izafinyelelwa ngosomabhizimusi belizwe lakhe abafuna ukusebenza eZimbabwe yathi ngohulumende njengalokho okwaphuma kumaphephandaba elizwe. Uhulumende uthi useqinisile ubudlelwano lamanye amazwe njalo ulwisana lezijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngumanyano we-European Union kanye lelizwe leMelika ngoba isithi zibuyisela umnotho welizwe emuva. Ngokuqhamuka ingxoxo-mpikiswano yabantu bokuza kwele South Africa ngemva kokuba isiphathamandla sebandla le-ANC njalo engusiba lukhulu premier ngesilungu wesabelo seGauteng umnumzana David Makhura ethe abavela kwamanye amazwe badume ngamacala athile kukanti njalo ezibhedlela sebebaningi okokuthi izibhedlela sezisindwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
I'm very concerned that in some specific crimes, specific nationalities of foreign nationals are involved. Drugs, there's specific nationalities involved in drugs.
Ngikhathazekile ngokuthi kumacala athile kulezi zalwane zawamanye amazwe okwaziwayo ukuthi yizo eziwadalayo. Kulabaziwayo ukuthi yibo abathengisa izidakamizwa. Kube khona abadala amacala alodlakela kugoqela ukubulala lokubamba inkunzi imoda ezithwala imali.
La yomazwi kamnumzana Makhura asechiye umphakathi udabukene phakathi. Abanye besithi limqotho kanti abanye bathi inkulumo eyingozi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Dube uthi le inkulumo yokuzama ukuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo.
Angeke kuthi abantu beganga kuthi ngabantu bangaphandle noma waphakathi. Umuntu uyisigange eyedwa. Hayi ngokuthi ubuyaphi noma kwezenjani. Ngoma sithi yabhekana kona South Africa bakhona vele izigange zana.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mfanele Sibanda uthi liqiniswe elaziwayo ukuthi inkunzi esabekayo ebanjwa ngisho libalele emalokishini agoqela iHilbo Beria leUvel yenziwa ngabadabuka eZimbabwe. Uthi kufanele abenza lokho bazinuka amakhwapha hathi kwala ukusolwa bona besona.
Iqiniso vele abantu bakithi bayona la South Africa ungathi uyabheka isidumo esiphuma everyday masiphuma la South Africa. Zenziwa ngabantu bakithi bebulala abantu bakithi futhi bese kuba ngumthelela ngoba babulala nabo abantu base South Africa. Yikubona ukuthi abantu be South Africa abaningi mabe khuluma bagxeka kakhulu abantu base Zimbabwe ikakhulu ehlangothini lwakithi futhi emathebeleni.
Kusehlakalo senzeke lonyaka sokubulawa kwamalunga emuli ayisiyagalombili abetheswa icala leli izizalwane zeZimbabwe. Wayengiphathindambo ogatsha lozamapholisa umnumzana Fikile Mbalula waveza ukuthi ababamba imota ezithwala imali inkunzi besihlomile ngababe ngamasoja eZimbabwe. Kanti kumphathindambo ogatsha lwamapholisa umnumzana Bhekicele uthi imbiko yababulela umlingisi owaziwayo uSibusiso Gwinana bemthathelwa amakhalekhukhwini wakhe lokushini lesosha nguve ngeviki epheleleyo ukhombisa ukuthi kungaba ngaba kwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi abaphikisani lalokho okuthiwo uMakhura ngoba ubengasoli abokuza bonke kodwa ekhuluma ngobufakazi obuphuma emapholiseni asezibedlela.
Ubengathi abantu bokuza jikelele bahlala besenza amacala wathi yena kunamacala nobugebengu obuthile obenziwa yizizalwane zamazwe athile. Kanti njalo uma ekhuluma ngendaba yasemtholampilo upremier uthe yena bakhulumisana nalawo mazwe ukuthi akhokhe hayi ukuthi labo bantu abagulayo bajikiswe bangatholi usizo ezibhedlela.
Kulabanyeka bathi besabela ukuthi ukuphindwa-phindwa kwalezi nkulumo ikakhulu iziphathamandla ze-ANC kanye ne-Democratic Alliance kusazoqhubeka njengoba kuyisikhathi sokulungiselela ukhetho bese kugcina kudala ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingaselamithi lokunye kokusebenzisa. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Ideal Zimbabwe ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Mnangagwa labasekeli bakhe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.